Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uMnumzana Robert Mugabe okhonona ngokususwa esikhundleni sikamongameli washiya umsebenzi esebona ukuthi abantu sebemhlamukele. Sesivaliwe isibhedlela seHarare Hospital kulandela ukutshengisela kwamadokotela aselamaviki edlula amabili ekhalala umsebenzi. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlaziya okwethulwe ngumnumzana Robert Mugabe othi kumele akhulumisane lo mongameli Emmerson Mnangagwa ngokusiza kwakhe esikhundleni sikamongameli ebambisana lebutho. Salusulela lo hlelo Woza Friday, siyani indlebe lizwele. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngokukhonona kukamnumzana Robert Mugabe othi wasuswa ngenkani esikhundleni sikamongameli. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunomlayezo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebele nje yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.